Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izulukandaba mthokazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapha lingalikhona olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 9 zibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
xa uhulumende njengobe sitsho ukuthi kakungakhweli i-school fees kuyinto eqondileyo, kodwa sekumele yena athenge izinto lezi ezinye ezidingakalayo ukuthi abantwana bafunde ngazo, ngoba ichoko yokubhala konke okudingakalayo kukhwelile, sekwaqansa sekwathinta kusafani lanyakeni.
Uhulumende uthi izikolo zeprimary le-secondary kazisoze zivunyelwe ukukhweza imbadalo yemfundo ekuvulweni kwazo ngeviki ezayo.
Kuma interviews bekumnandi kakhulu, sahane labo bakhuluma lathi kahle. Into kade bezifuna basitelile, njalo okade kushota kumele sikuhambise, basitele ukuthi sikulungisise ngaphila ngaphi. Kodwa khona hayi, ima interviews ahambe kuhle, kade ngekho nzima.
Abadinga ukufundela ukuba ngabongi lamhlanje bebese United Bulawayo Hospitals okulabanye abangenelisanga ukufinyelela esigabeni sama-interview ngoba bengelancwadi ezeneleyo. Ibhanga eliphathisa amazwe ezwekazi labensundu ele-Africa Development Bank, EAFDB, linikeze eleZimbabwe uncedo lwezigidi ezilithumi lengxenye zamadola eMelika, i-$10.5 million. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi izikolo zeprimary le-secondary kazisoze zivunyelwe ukukhweza imbadalo yemfundo ekuvulweni kwazo ngeviki ezayo. Embikweni owethulwe namhlanje, uhulumende uthe abaphathi bezikolo abazatholakala besephula isinqumo lesi bazajeziswa kabuhlungu. Wengeze wathi izikolo ezizimeleyo ezizatholakala zihlawulisa abafundi imali yakwamanye amazwe zizavalwa. Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube, uthi kuhle ukuthi uhulumende avimbe ukukhwezwa kwembadalo yesikolo, kodwa uthi kumele alungisise okunengi okungahambi kahle ezikolo okufana lokwakha izindlu zokufundela kanye lokwengeza iholo lababalisi.
Kuyinto enhle ukuthi i-school fees singakhweli, kungakhweli imbadalo yezikolo. Njengabazali siyakuthokozela ukuthi kube njalo, kodwa kasithandi kuphela ukuthi abantwana bahambe baye esikolo, sifuna bayethola imfundo efaneleyo. Ukuthi kutholakale imfundo efaneleyo ukuthi lezi zinto ezincedisa abantwana ukuthi bafunde kumele zibe khona. Xa uhulumende njengobe sitsho ukuthi kakungakhweli i-school fees kuyinto eqondileyo, kodwa sekumele yena athenge izinto lezi ezinye ezidingakalayo ukuthi abantwana bafunde ngazo, ngoba ichoko yokubhala konke okudingakalayo kukhwelile, sekwaqansa sekwathinta kusafani lanyakeni. Ngakho-ke kumele bakukhumbule khona lokhuyana ukuthi bona bazithengele lezo zinto ukuze abantwana baye esikolo bayefunda, bangaye esikolo besiyadlala ngokuba zingekho izinto zokuthi bafunde.
Zona ubona zivulwa yini izikolo njengoba ababalisi labo bekhanya bejamile besithi bafuna ukwengezelelwa iholo labo?
Kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe ngendlela okungakhona ngokuba amatitshala kawabhadalwa ngendlela efaneleyo. Ukhumbule ukuthi amatitshala ngabazali, so nje ukuthi ngutitshala ulaphana, umele ukuthi athengele umntanakhe ofunda kwenye indawo izinto ezifaneleyo kumele abantwana athenge labantwana ukudla, kumele abhadale lokhu lalokuyana, kumele abhadale irenti. Ngakho-ke kumele hhayi nje bengamathichala kuphela, wonke umuntu osebenzela uhulumende nosebenzela i-private company kwamele babhadale imali ehambisana ney'ndleko zalamhlanje. Yingakho sisithi thina kumele uhulumende akubone ukuthi konke kume ngendlela efaneleyo. Kakwanelanga ukuthi uthi wena kakungakhweli i-school fees, kumele ukwazi ukuthi izinto leziyana ezesikolo ezidingwa isikolo ebeziyaba yimbangela yokuthi kukhwele i-school fees, wena uyazithenga njengohulumende, ubhadala amatitshala, abantwana babe lokudla kokuthi basuke bendile isikolo baphenduke bazokudla njalo.
Intengo yendingeko zesikolo yona imi njani nxa sikhangela izinto ezifana lama-iyunifomu lengwalo zokubhalela?
Seyaba phezulu ngendlela ethusa okunye okumangalisayo.
Alo-ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association, ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7. UNtungameli uphinde waxoxa njalo lo mzali umnumzana Prince Khumalo, yena othi ukungakhwezwa kwembadalo yemfundo ayisiso sisombululo esingaxazulula okuhluphayo kwezomfundo.
Anguboni kulinyathelo elihle, ayiso solution ukuthi izikole zingakhwezwa. Ngesizathu sokuthi khathesi ungakhangela zonke izinto zikhwelile, i-school fees leso kuthiwa singakhwezwa ngebhondi, imali eyayibhadala esikolo nxa kuthiwa ingakhwezwa bekubhadala imali engakwanisi inkwa. So nxa kuthiwa izikolo zingakhwezwa izindlela zokuvala kuphela ukuthi i-economy ingakhanyi ukuthi ifile. Uhulumende kanye nelisi ukuthi alungise izikolo zona lezi zakhe zingakhwezwa. Mina ngalitshela khonapha eBulawayo lapha izikolo abantwana abaningi bafundela phansi, abafundela emakilasini. Nga uhulumende olothando lwabantu langabantwana babe kuthiwa uyalungisa kube namakilasini boxi, kube amatisha, abe lezindlu zokuhlala, kube lamabhuku. Manje nxa ephonga ukuthi izikolo zingakhwezwa engalungisanga lutho, mina ngikwazi into bayicabangani sho.
Kodwa bakhona Khumalo abathi leli linyathelo elihle ngoba imali bebevele bengelayo.
Ya siyakuzwa sibili ukuthi kwelinye isayidi ungakukhangela ukuthi linyathelo elihle sibili, but nxa ukukhangela kuhle uza kubona ukuthi ayisikuphi izikolo bezikhweze okokuthi bakhweze ukuthi bayafuna ukuthi ziqine. Bebezama ukuthi kube namabhuku ezikolo ngoba khathesi abantwana bafunda bengelamabhuku. So bebezama ukuthi ngayena leyo mali encane wenelise ukuthi bathenge amabhuku. So ngathi okuthiwa zingakhweza kumele batsho phela izikolo zingakhweza, izikolo zingakhweza imali sizabanika amabhuku. Izikolo zingakhweza imali zafaka phela ama-classroom blocks. Thina njengabazali sithi ngasi abantu bayaholisa imali esebenzayo, imali ethengayo ukwenzela ukuthi benelise ukuthi babhadalele abantwana ezikolo. Njengabazali sithi ngamatitsha aholiswa ukwenzela ukuthi basebenze ezikolo bekhululekile. Ungakhwezile kuzena yiso solution.
Lo ngumnumzana Prince Khumalo, umzali ohlala koBulawayo, ubexoxa lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Abadinga ukufundela ukuba ngabongi bebebuzisiswa kuma-interview ngabogatsha lwezempilakahle esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals lamhlanje, kodwa abanye abenelisanga ukufinyelela esigabeni lesi ngoba bebengelancwadi ezeneleyo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abangaphumelelanga bacelwe ukuba babhalele ugatsha lwezempilakahle besazisa izizathu ezibavimbe ukufinyelela isigaba lesi sokubuzisiswa. Osakhulayo njalo ongumqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Mike Ndiweni, uthi basemizameni yonke abangayenelisa ukunceda ababhekane lenkinga.
Abantwana ababehluleke ukuthi baphatheke kuma-interviews kuviki eliphelileyo mhlaka-3 namhlaka-4 January ncedisile ukuthi njalo bathole ithuba lokuhamba kuma-interviews. Sikhulumisane le-Ministry of Health and Child Care, sabatshengisa ukuthi bayenze iphutha ngokuthi babiza ama-interviews kusele amahola angamashumi amabili lane. Abantu abaningi abayibonanga imbiko ngumlayezelo ukuthi kumele baye-interview e-UPH kumbe RR ikhoke iministry ize yabona ukuthi iyenze iphutha sithi khona nasifake amanye ama-interviews ukuthi ayenziwe mhlaka 9 lamhlaka 10 abanye babehleli bayethela izithupha zabo ngoba bekungafunakala ama-slips lana ezimseki so sibanqinisa ukuthi badinge imali sawathwela izimali zokuthi bagijime baye esikolo bayethatha izithupha sikhuluma nje abanye abasendleleni bayeza bavela kubobhinga bazama ama-interviews kusasa abanye bahambe namhla siyakhuthaza abangavizwanga kuma-interviews ukuthi bangalilahli themba bekhangele amanye amathuba angavuleka kwezinye indawo sincedisane sibonze ngasebenjani siyaphambili ukuze bathole.
Omunye wabafundi uNkosiphile Dliwayo ofinyelele isigaba sokubuzisiswa uthi konke kuhambe kahle.
Kuma-interviews bekumnandi kakhulu sangane labo bakhuluma lathi kahle into ekade bezifuna basitshelile njalo okade kushota kumele sikuhambise basitshele ukuthi sikulungisise ngaphila ngaphi kodwa khona hhayi ama-interviews ahambe kuhle kade ngekho nzima.
Umnumzana Prince Ncube uthi konke kuhambe kahle laloba kungayisikho akade kukhangelele ubethi kuzaba nzima kakhulu.
Sengivela ku-interview yena i-interview ibi kahle bekuyi-just general stuff. I didn't expect something more difficult than me. Ama-results bathe bazawasenda ngendlela esathola ngayo ilokhu is an invitation ethi sibuye ku-interview.
Omunye wabangaphumelelanga ukungena kulesi sigaba uNkosazana Percy Maseko othi bamukelwe kuhle kodwa inkinga ibe kuye ngoba ubengelancwadi yempumela yezifundo zika-O-Level.
Mina inkinga ebekhona yokuba ema-certificate bengilawo kodwa e-mathematics ngibhale last year ngo-June ngakho i-certificate sami besingakaphumi basebengazisa ukuba i-result slip ayifunakali lakho ku-advert yabo yenensini babekubhalile sibili khonoku ukuthi no-result slip kodwa mina ngihambe ngilethemba lokuba bazavuma ngoba i-certificate asikaphumi.
Abadinga ukufundela ukuba ngabongi balotshelwe incwadi zokuthi babuye esigabeni sokuthi babuzisiswe ukuze babone ukuba bangangena kuhlelo lwezifundo zalumnyaka ka-2020 lamhlanje lakusasa. Ngimele Studio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Banga eliphathisa amazwe yawezwekazi labensundu ele-Africa Development Bank Group AFDB linikeze eleZimbabwe amadola emelika ayizigidi ezilithumi lengxenye i-$10.5 million. Limali izancedisa uhlangothi olubuthanisa imali kahulumende olwezimra ukuze luhlele kakuhle imithelo uqinisa indima okumele idlalwe lidale lephalamende lokuncedisa ihofisi ebona ngokusetshenziswa kwemali eka-Auditor General. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ibhanga le-AFDB liphele eZimbabwe uncedo lwemali yokuthuthukisa uhlangothi lokubuthanisa imali kahulumende olwezimra ukuze luthenge imitshini yakulezi nsuku eye-digitization. Umholo waleli bhanga umnumzana Damoni Kitabire uthe lokhu kuzanceda ukuthi ilizwe libuthanise kuhle imithelo kanye lokulwisana lodubo lokutshontshwa kwemali kahulumende.
We are therefore delighted to deepen our partnership through this new project which is worth $10.4 million.
Siyathaba ukuba siyakhulisa ubudlelwano bethu ngalesi sihlakalo lapho esipha khona imali engange $10 million. Loba nje imali le ingekho neni silethemba uba izanceda ekutholeni umthetho ukuqinisa iparlamente logatsha luka-Auditor General.
Obemele izimra emkhosini wokunikezwa kwalolu ncedo unkosikazi Faith Mazani uncome kakhulu ibhanga le-AFDB.
I-grant lay e-African Development Bank iyasinceda ukuthi siyenze umsebenzi wethu okukollektha umthelo i-tax enjenge-income tax le-VAT. So sibona kuluncedo.
Umazane uqhubeke esithi ugatsha lwezimra luqakatheke kakhulu ekutholiseni uhulumende imali yemithelo ukuze ilizwe lingaphili ngezikhwelede kodwa ngemali evela kuZulu.
Yithi esikholekthe umthelo wegovernment ukwenzela ukuthi ama-program wonke awe-government ayenzwe. Government izama ukuthi sizincede thina ngokwethu singamelele amanye amazwe lezikwelede ukuthi siyenze ama-program e-government.
Obemele nobhala wedayela ephalamende unkosikazi Helen Dingani wazise ukuba limali izabasiza ukuhlolisisa umsebenzi owenza ngukhulumende.
Ye, thina njenge parliament emalini le sithola imali yi 2,099,000. Imali le siphiwa ukwenzela ukuthi incedise ama portfolio committees. Njalo enye into esifuna ukuyenza ukuthi sifuna siqalise i training academy parliament. Ama committees ancediswa ukuthi akwanise ukuhlolisisa okwenziwa nguhulumende besenza imisebenzi yabo esithi oversight ama committees. So yikho abazancediswa khona imali le.
Udingani uqhubeke esithi imali abayithole izancida ukufundisa izisebenzi labameli bephalamende uwenza umsebenzi wabo kabanzi.
Then phezu kwalokho njengoba nithesizaba le training academy esifuna ukuyiqalisa, sifuna ukwenzela ukuthi si-analyse ukufundisa ama-members of parliament lezisebenzi zeparliament ukuthi zazi umsebenzi wayo weparliament ukuthi uhamba njani. Le academy sifuna ukuthi nxa isikhula siyaqala safundisa abethu ama-MPs abe-parliament of Zimbabwe le staff, kodwa sisuka lapho siyabe sibona ngani sizakhula sibe senelisa ukufundisa abanye abantu abavela especially ku-SADC region kumbe kuleli kumbe kwamanye amazwe e-Africa. Ama committees ancediswayo ikakhulu angu-7, i-committee ye-budget finance and economic development, i-committee ye-public accounts, i-committee ye-mines and mineral development, i-committee ye-women's affairs, gender and small to medium enterprises, i-committee ye-energy and power development, i-committee ye-industry and commerce, le-committee ye-lands, agriculture, water, climate and rural resettlement.
Ibhanga le-Africa Development Bank selesikhathi linceda eZimbabwe kuhlangothi ezijeneyo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Edale ePhalamende kulamakomiti athile azancedakala aguqela ebona ngezemigodi, ebona ngokuhlelwa kwesikhwama selizwe e-budget, e-public accounts, ebona ngabesifazana lamabhizimusi amancane, eyozokulima, eyezamandla kagetsi lamanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uhlelo live lwe live talk namhlanje uhlelo lwabesifazane ngasihluzeni bomama sixoxa nezinqumo zabantu lonyaka lamalungiselelo okuvulwa kwezikolo ngevikezayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wele Melika wethese umsekeli kamongameli wakwele Sudan, weSouth Sudan, uThabang Deng Gai, izijeziso zenotho emethesa umlando wokwephula ilungelo loluntu kanye lokuphazamisa inkulumo zokuzama ukuletha ukuthula kulelo lizwe. Amalunga edalela ePhalamende kwele Melika agoqela abamabandla womabili amaDemocrats lemaRepublicans baphume emhlanganweni oqutshelwe esigodlweni sikamongameli welizwe eseWhite House wokuzama ukuchasisa imbangela yokubulala umkhokheli webutho wakwele Iran uGeneral Qasem Soleimani. Amapholisa kwele DRC axwayise izifundi zekolleji ele Kinshasa University ezikade zitshengisela zisola ukukhuphulwa kwembadalo yezifundo ukuthi zisuke ngokuphangisa ngoba nxa zingenzanga njalo zizabotshwa. UZulu uthi ubunzima abhekane labo buya busanda njalo uthi okudanisayo ukuthi akulalutho olwenziwa nguhulumende olunganceda impilo ibe ngcono. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka iphezulu kanti njalo ukoma komkhathi lako kwenza indlala ihlasele ngamandla. Iningi lithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ahlale phansi akhulumisane lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa balungisise konke okuhluphayo. uhlaziya loludaba untungameli inkomo we-Studio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo endawonye lelunga le-MDC umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingqoqo
umumo wezomnotho okhona elizweni yeye uyadanisa bakithi sibuhlungu ikanti sikhangele lokuthi izulu lalo lalela phezulu kalini yikho kuzawesena isituation besizakuthembele kuthini silime mhlawumbe singavuna sidobhadobhe kube nokudla kodwa-ke hayi umumo okhona kawumhlanga kakubambeki lezitolo ama-yunifomu abantwana kakubambeki lamafizi lawa asekhwelile ngingathi thina hhayi umumo okhona kathesi kawumuhle bakithi elizweni lethu la
babankomo bayatsho abantu abaningi ukuthi selehlulekile ukubusa kuhle njengebandla lezanu PF ngakho bathi sokumele liphume embusweni litshiyele abanye uthini ngalokho
okokuthiya yizifiso zabantu ngoba vele i-constitution iyatsho phela ukuthi ukukhokhela ilizwe ungena njani ukuthi ukukhokhele ilizwe angithi singena ngemva kobana sesenze ama-elections lavotelwa ngabantu then sesizokuma for 5 years futhi kunjalo nje ekubuseni ilizwe abantu abakutsho ukuthi kunzima umongameli lebandla le-ZANU PF bakubeka kwabasobala ukuthi kuzaba lokunzima yebo ye ngoba ekuguquleni ulutho siyakulunge ulutho akulula ngalezo ndlela ngakhangelela kukhona ingathi izidingeko ezifakwe libandla le-ZANU PF esikhandele ukuthi zizaba ngcono zithuthukise impilo yabantu ubunzima bonke abantu abubhekane lakho ambona ukuthi yinto abantu abangathi ibandla le-ZANU PF alikubona ibandla le-ZANU PF wonke lokhu liyakwazi ngoba lakhuluma lakubeka sobala ukuthi ikunye dispensation impilo kade siyiphila izolo ibe ikuhlungu ngezizathu ezithize ngoba kade ukhokhela abanye abakhokheli lobu bukhokhelo sobukhona kukhona abakulungisileyo okuza kwenza ukuthi ilizwe lethu libe lula ngibona ngani ngaleyo ndlela ebunzimeni abantu sonke siyakubona siqondane lakho kodwa ikhona imizamo ezayenza ukuthi kube lula sesimuva nge-new dispensation
nanso baba uNdlovu
ngiyamuzwa uyakhuluma kaNkomo kodwa ngilokudana okukhulu ukuthi kuhambe khonokho ubungcono abantu kuzaba khona kuyabe sokuningi abantu sebafa baphela yini kumbe sokuze babuya ijesu na ngoba nanku-ke phela i-new dispensation yangikhona leyo isineminyaka emithathu-ke yangena kodwa-ke sibona izinto ziwesena sasithi thina ekhaya nxa bekuhlezi abazali kungela malukazana kuyabe kulo hlupho nxa kubuya umalukazana omutsha sabe sikhalele ukubona iguma selicazimula sikhalele ukubona imiyaba yenkuni kusenziwo ndakusenziwa lokhu kuphekwa izilibocho kodwa wabona kubuya umalukazana abantu begula behuda besiya ezibhedlela kutho ukuthi umalukazana lo kamhlanga obuyileyo yikho sithi thina i-new dispensation leyi iyawesena isituation sesizesisithi thina-ke umgabe lanxa laye wayelo cube sehluleka-ke kwakungcono abantu indlala zange balambe njengalokho esibona kusenzakala kathesa khakutshengiseli ukuthi khona kuzaba ngcono ngasikhuluma ngokuthi kubuhlungu kathesi kodwa kuzaba ngcono kusasa kodwa-ke kutshengisela phela mbijana kulezi nsabanyana ezikhanyayo ukuthi hhayi kuzatshintsha kodwa sibona kuwesena kusiba wesi-ke kakhulu-ke yikho kusidanisayo kakhulu ithemba kaziselalo laye futhi nalowesithi ngumongameli welizwe lanxa ekhulume adresa kafake intshukuntshu kayenza ukuthi abantu babe nethemba kasinika ithemba ukuthi hhayi izinto zizaba ngcono zizatshintsha nxa eqeda nje kukhuluma sithe sethuke sibone ukuthi hhayi lapha-ke sekuwesi-ke ubukhokheli kasilapho kabasinike idlabuzane lokuthi bazatshintsha yikho-ke kambe sesimangala ukuthi kambe bazatshintsha ngandlela bani ngoba kakukhanye kakucaci abakwenzayo
baba uNkomo uyatsho ubaba uNdlovu uthi umgabe wayengcono kakhulu kulo mnankakho
ikubona kwakhe uNdlovu kodwa iqiniso elikhona uma sinanzelela thina kwi-new dispensation kufike kwakhulunywa kuhle ebantwini ukuthi Zimbabwe is open for business okuyiubana ekade kulobunzima laphana abantu besithi amakhiwa kafunakali lapha nalaphana ubaba u-ED uvumele ukuthi uma kunabantu elingasebenza labo ukuthi lithuthukise ilizwe lenu kungaba kuma-industries kube kuma-mining kube la ku-farming labo bantu they are welcome sibe sesibuya phela ukuthi okwenza ukuthi laba abantu bangabuyi kakhulu iyona le phela into yokuthi ekhaya
uma lifuna ukulungisa ulutho abantu behlaba umkhosi lalaba nabantu abafuna ukuzoinvesta bagcina besithini yikho lapho esengibuya khona kubaba uNdlovu ukuthi ngesikhathi sokuthi Ndlovu sibambanene sithuthukise thina ilizwe lethu sikhangelele ukuthi lalaba bantu abangabe befuna ukufaka izimali zabo babone ukuthi ilizwe linjani liyaphambili kunjenje ubaba uEP uvulile ukuthi asebenzeni phela sisonkeni but ngesikhathi state election vele sihlala sisiphethisana sisilwa sisethusela labantu bazibacela ukuthi egumeni laphana akuhlaliseki ngibona ungani abanye bethu umngani wami lapha ubaba uNdlovu ngabe uyavuma ukuthi akulungiswe sindawonye o-election kumbe umbuzo sesikhuluma ngawo after 5 years.
Alo-ke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla leZANU-PF njalo wake wamela isigaba se-Insiza South edalele ephalamende. Ubexoxa endawonye lelunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu, bendawonye lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Abalimisi bohlangothi lukahulumende lwezokulima abe-Agricultural Rural Extension Services kumbe Agritex ngamafitshane bakhuthaza abalimi ukuba balime izilimo ezizavuthwa masinya ezinjengenyawuthi lamabele, indumba, ama-sunflower lokunye. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Lo nyaka izulu likhanya lingasoze line ngokweneleyo osekubangele ukuba lezilimo ezazilinywe ngezulu eselinile okwamanje sezichiswe lilanga. Kungakho abalimisi abe-Agritex sebekhuthaza ukulinywa kwamabele amancane avuthwa phakathi kwenyanga ezine. Umqondisi we-Agritex eMathebeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni, ukhuthaza abalimi ukuba balime i-sunflower lokudla kwenkomo.
Ngayizulu lithe lana sikhuthaza abalimi ukuthi phezu kwezilimo ezinjengamabele labonyawuthi babuye labondumba omaqutha babuye balime isilimo ezingaba njengabo mbambayila, i-sunflower, ukwenzela ukuthi kuncedise ukutholakala kokudla ngekhaya. Sibe sesibuya sikhangele njalo ukuthi amasimu amaningi azalaluka ngabe bayahlanyela lokudla kwezifuyo, okuhlanganisa okunje utshani obuyegabana grass, olaplap, ama-legumes, osanhemp. Konke lokhu kungalinywa bedwebela nje kuphela bengazange baphendule umhlabathi wonke, badwebela ukwenzela ukuthi kuhlangane labo nalobu tshani obuvele buvame ukumila emafusini ukwenzela ukuthi kona sibe lokudla kwezifuyo sisiya phambili. Inkampani zona ezithengisa inhlanyelo kathi esizilayo inhlanyelo yokudla kwezifuyo njalo le Matopo Research Station kahulumende ilayo inhlanyelo yotshani lokunye okungalinywa kukhangelelwe ukuthi kuncedise izifuyo.
Umlimisi weMathebeleland North, umnumzana Davidson Masendeke, uthi abalimi sebesalelwe isikhathi esincane ukuba balime ngezulu elikhona manje.
Ya, kwakathi sesisile lesikhathi esilutshwane sibile ukuthi ngokwaba lezulu elingafuthisa izilimo, kodwa-ke sikhuthaza kakhulu abalimi ukuthi abakhangele izilimo eziphangisayo ukuvuthwa ezinjengenyawuthi emfitshani, amabele lana aphangisayo, hhatshi lawana amade esijwayele ukuwahlanyela emakhaya lawana, kodwa-ke amatsha lawa ngathi imihlobo le ephangisayo ethatha inyanga ezimbili usiya kwinyanga ezintathu yosiwakhangeleleyo. Amafitshani amabele lenyawuthi emfitshani leyana ikhona ezindele ziyana otsholojobiyedede hhatshi asoze zibe lesikhathi sokuvuthwa leziyana. Okunye okungani izilimo ezingani ziyaphangisa zindumba. Indumba zithatha inyanga ezimbili, kutsho ukuthi abalimi bangayenza ukuthi bangahlanyela kakhulu indima yendumba. Le sugar beans inyanga ezintathu pho sevele sesiselele inyanga ezimbili ezintathu. So sikhuthaza abalimi ukuthi khathesi bakhangele izilimo zona lezo eziyaphangisa ukuvuthwa. Ayikhona indumba ezinabayo leziyana but ziqotsha amayela oqeda udubo labana. Ya, yizo esizikhangele ukuthi abalimi bangazilima kwakathesi.
Ubekele phambili uMasendeke ekhuthaza abalimi ukuba banakekele amabele abo.
Abalomumbu nxa kuyikuthi ungakafi, nxa izulu lingabuya, kutsho ukuthi ofanele ukuthi bananzelele ukuthi baya top dresser, abananzelele ukuthi bafake i-fertilizer yaphezulu leyana, bananzelele ukuthi balwa lesihlava lesiyana ukuthiwa i-fall armyworm, lesihlava esesijwayeleyo lesiyana i-stockborer. Bona ngani izinto ezingasiza abalimi okwakathesi.
eZimbabwe libhekane lohlupho olukhulu lokusilela kwezulu osekubangele ukuba abalimi baphelelwe lithemba ukuthi izifuyo ziyacuba ngokuswela amadlelo lamanzi.
Siyabonga. Iphetha ke indaba zethu zalamhla, igama nguChris Gande, lilala.